isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 kwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athwa apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intathelizindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali uhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Intatheli zindaba izidabuka eZimbabwe ezisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sika bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula impiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eZBC leZimpepazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe emeye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zama license. Kodwa osokulethe ukukhona nayo ukuthi labo abaphiwa lawo ma license basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi khona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolonzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakrasi uthe ukupha imvumo yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungele ukuthi kunika uzulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator FM So tina njenge Zimbabwe Association of Community Radio Stations. Loke si kuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios. Ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukubroadcaster indaba abazifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatha lezindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatha lezindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatha lezindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo laleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso umnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho oqhikile. Oso uguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatha lezindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. Umasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba kwenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli zindaba zonke. Intatheli zindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli zindaba zokuphungusola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli zindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko eshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatha lezindaba eZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatha lezindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kobulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ubusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa ikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day, ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli izindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kulelizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli izindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama, yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana kungcono kule khaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, leBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo-IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyaka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli izindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa, uma semsebenzini kulokukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi, uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siloku sikudaba lwe World Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Kunjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kwaSikhobokhobo. Usobhuku wami uMazambane. Hayi, mina indaba engizilandelayo, ngilandela indaba engizethulelwa iStudio 7. Hayi, kazi ngethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, lisethulele indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01, ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 kwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla ethiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yencingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakwele China. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela eleIran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele Iran. Unobhala bona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga belembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma eyetsholotsho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala yini culturally kuzolele esindebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngubani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma, ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala futhi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni deep into ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane into esinzima siqala ngayo. Sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impelo yokuthi bantu bebulawa vele babebule. So inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elivenseswa bani ukuthi lo muntu esingepha lo ubekulewe yini.
Hayi, kuyezwakala. Wena ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda yadijiniswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yeGugurahundi. KangiGugurahundi kangibale emaphepheni, iGugurahundi undi kangizwa emaradiweni, iGugurahundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo, abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana, amatitsha ami ayenziwa konke odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphayisa kubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba into okumele ukuthi ngabe yenziwa ekuqineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafuba emathebeni asifuni ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethiwa ama-dissident ababebulala abantu, be-rape abantu, besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lomuntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukubakwazi kho kutsho nguNdlovu ukuthi esifa njalo lomuntu wafa njani, wabulawa kuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye, nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba Sibanda?
Okuqala ngibona ukuthi ngikhorekthe into ezimbili. Yakuqala ngiya ukuthi mina nje bazabotshwa, angiqhongi ukuthi bazabotshwa.
Okay.
Fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane sevunyelwene lokho. But if kubuya kuvela emthethweni baze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube yinto yokuqolelana, kukhulunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue, angishongo ukuthi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa le ndaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho Sibanda, indaba ye-background nami nje angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one yithi emamvanje nemhlabangu betholotho okwakulo MP khona uSenator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbizile ngoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngiyizwa kanjalo. Nabanye ngababona bethiwa ngibhekile, babeshaywa ngama-background, not i-dissident. So kugcina kudanisa khonokho Sibanda ukuthi kukhulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka. Betho kuthiwa okunye nokuba kukhophanyana okunani okwenzekalayo. Bese sifuna ukuthi sikwenze kulinga nalokho okukhulu esikhuluma ngakho. Kusuka kusikhathaza khonokho. Bese kusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize impi enkulu ngokuthi kuphiwe khona kulama-distance nawo avelayo vele kubala abantu. Asibazi nabo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcwethi kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uka ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olo United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolugatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wenkai South edalele eParliament umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi umi njani umumo esigabeni sakhe.
Ngibe ngise esigabeni senkai nje ngikhuluma kunjenje ngempela video nale ekhona umumo wokudla kawumanga kuhle. Umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinsa abaningi vele kazange bachinse. Nxa kukhona abachithileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni lezinkathi zabo. Uthi uyakhangela ke la manzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje uthangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izifula lezifudlana lamadamu kakula manzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka mbone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izinkomo kanye labantu. Nxa singazange sincedwe ke labo abajayele ukusinceda esiza vele sizacela bekukibo ngoba vele sijayele ukuthi ke nxa sokunje sihambe siphepheke imiganu siyacela ukuthi abantu sebesipha. Sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi siseve abantu kodwa esisuye nibona ngani hayi sesilimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uza kuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubona ikakhulu koBulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokufilela esiza kubona ikoko kana sijalo ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwele abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba ukuthi bathole lokho abangakubamba. Njalo ngibone ngani ke kathesi ke njengoba vele imali yangaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebecrosa besiya eBotswana besiya eMessina besiya eKenya. Bonani kathesi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokoBulawayo ngoba le mali yakhona ungani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalele eParliamente ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Lavendia esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama ngu Chris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.